udabalwamana baluhlanga didn't expect ukuthi he can stoop that law ngoba sesikhuluma iqiniso expect ukuthi ngabe into eyenzakala ebantwini abasebenzayo emamayini kumbe emapulazi not ukuthi kube ngumuntu onjengomanabo ongeyokhangele amadali eZimbabwe no luhlazo even naye buyele ngokuthi umuntu ubuyele ngubani siyakwenzani. I think vele even waze kuthiwa abuyele naye i-standing yakhe nedignity yakhe sokuvele kuluhlazo kazinuka amagwaba.
Okunye okuthiwo lapha ngamagqwetha akhweze lolu daba yikuthi angabotshwa lokubotshwa. Ubone ngani kungenzakala lokho kumbali yeZimbabwe ukuthi sibone u-Chief Justice ebotshwa?
Umthetho uyambopha ungadileya ukuthi abotshwe ngenxa yokuthi namhla elalabo abayibabasembusweni kodwa lokhu khona into akwenzileyo ephila uzakungenela ekoti uzakuvothelwa.
Kulamanye amagqwetha athi umnumzana Malaba ulelungelo lokusebenza ngoba laye waphikisa isinqumo somthethwandaba.
Ngesibotha constitutional right, he went to i-Supreme Court. I-Supreme Court akwazi ukuthi ama-judges e-Supreme Court bona ngokwayo angama-litigant. So, the moment you get there, yanomandaba, i-situation yakhe has created a novel situation for Zimbabwe. And ukusebenza kwakhe, we're talking about the issue that has been created by uManaba as a citizen, as a top jurist in Zimbabwe. So, yena ngokwakhe, ukuzazuka amagwaba. And then I still insist that was a declarator, and the declarator appealed direct to the Supreme Court. He made an application for him to appeal before after that, and now he was granted the law. Those lawyers, in my view, are misdirecting the
Ungomunye wabaphikisa umthetho we-Constitutional Amendment Bill number 2 solungaphi lolu daba?
Udala lolu sekusenkantolo lokho simelele ukuthi baphendule. Nxa bengaphendulanga sathatha elinye inyathelo amagqwetha aselungiselele ukuthi athathe elinye inyathelo amagqwethana sengiwanikile ama-instructions. Ngakho-ke asingatholi i-response from labo esakubasayithile. Okunye okungathi kuyajabulisa ukuthi nxa ngiyikhangele indaba liyana angiboni ukuthi bazayithikisa njani ngoba umthetho kuhlulu usegqekele. Thina i-approach yethu yathi ukuthi it's not about umandaba yedwa, it's about the whole process. I-process yangikhona yesithi ibuganga, ngakho-ke kumele ukuthi ibiselwe emuva. Thina i-approach yethu ile ukuthi umthetho oqalise kuphalamente edlulileyo ungeke ukhontinue kuye kwenye iphalamente. Okwenza kwenziwe khonokho ukuthi bazokudidimelwa yena kube 20 years kalubaba. Angithi ukuthi kwasekuvotwa nje yonke into sekuvotwa nje kube njengoba siyikhona seyigogwane.